Lokho sokusibonisa mhlophe ukuthi indaba ye-factionalism ayipheli kuZANU-PF. And ukhanya ngokufa kwaMgabe isazokuba wesike manje kathesi nxa siyikhangela kuhle. Kuhle kukubonisa ukuthi kulabanye abasesayidini liphi, abanye abasesayidini liphi. So nxa kukhulunywa kanje, wabona ukuthi o-Obedi sethe zicasisa yena yedwa ukuthi kambe yena ukuyiphi isayidi endabeni yonke leyo. Umthwanga ukuyiphi isayidi endabeni yonke leyo. So i-issue ye-factionalism ekhona kuZANU-PF. Akulanto emangalisayo, basalwisa ukuthi kambe imvutho ezisele kuMgabe ngubani ozidobhayo, ngubani ongazaziswela.
Yena ubaba u-Obedi Mpofu uthi hayi sokulungisisiwe lokho, kungaba ukuthi kumbe ubebambe inhlwa ngekhanda yini engakavumelani labanye bakhe.
Uvele usezifake enkingeni and inkinga enkulu kakhulu, asazi ukuthi uzayiqeda ithini indaba yakhe yena le, ngoba ingxenye yinto ekade ivele ikhona kuplan yena asephangisa ukuyikhuluma. Asazi ukuthi usezayiphatha ithini ngoba umnangagwa siyakwazi ukuthi kafuni ukuhanjelwa phambili vele indlela aphatha ngayo. So ingxenye bekuyinto kade ivele ikhona or into engekho ekuma-factionalism u-Obedi sezikhulumele okwakho kuyale. So uvele usesenkingeni ngoba nxa sokuphuma i-statement sokuthi hhayi umnangagwa yena uthi nguye yedwa owazi ukuthi uzakwenza, already soku-expose u-Obedi Mpofu kutho ukuthi uzaba lenkinga enkulu ngendaba yonke leyo.
Khona ngempela sizabona bemupha lindlu yini umfelokazi kaMgabe, kumbe bazayihluthuna nje kungabi indaba zalutho.
Mina vele angimboni eyihlala ngombono wami. Lona ilizwe lelambone lihlala uGrace uyaphuma uyahamba. Angithi ulazi izindlu zeSingapore, ulazi izindlu zilanoma engasoze ayiqume e-South Africa, iyahambisa abafana bakhe e-South Africa. Ingxenye ongasala ngulo untombazane oyenzile, but uGrace angimboni ehlala lapha eZimbabwe. And uGrace I think ngendlela azombe ngayo, le ndlela akwazi ukuthi uzaphathwa ngayo useyaphambili, ambona ukuthi usase le ndaba la indaba ye-Blue Roof. Yena uzahambe ezidlela imali yakhe ayithole emalini kaMgabe ezihlalela lapho azakuyihlala khona.
Kambe balakho ukumhlukuluza yini ngakhetha ukuzihlalela?
Lokho kusemgcebe kumgcebe uzahlukuluzwa ngoba kwamanje sikhuluma ngokuthi umpresident okhona into le imzondisile and sikhuluma ngomuntu ozondileyo. So umnangagwa okwamaqini uzafuna ukubuyisela kakhulu endabeni nina leyo.